olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje,
ayikangethuki ukuthi njengoba iprovinsi yethu ingekakhethwa kungangena abantu angasoze bangikhethe, ngoba abantu engisebenza labo abeprovinsi yibo asebekhethwe nguZulu ukuthi labo baye kuma ekukhetho leprovinsi. So nginethemba lokuthi bazangena, njalo bangangena sebezangikhetha ukuthi ngihambe ngiyokuma kukhetho lethu lweCongress.
Umeli weBulawayo iState alele ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo uthi lanxa isigaba sakhe singakaphumi lamabizo abazancintisa kulabanye abakulesi sigaba asebemcele ukuthi ancintise esikhundleni somsekeli wesikhulumeli sebandla.
Thina yithe saqala ukukhuluma ngendaba yena le ukuthi umumo weekonomi yeZimbabwe usumubi kakhulu, kukhanya ngani uhulumende vele kathesi nje abantu bekhangelani ngendaba yezikhundla leyi. Lokho ukuthi vele abantu ngusiekonomi akuseke kuyo.
Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU ithi iphakathi kokukhulumisana lamalunga ayo ngodaba lokumanyana lebandla leMDCT olokutshengisela phezu kokonakala komumo wezenotho.
Obeyingcwethi kwezenotho njalo ehlonitshwa ngabaningi, umnumzana Eric Block ubhubhele endlini yakhe koBulawayo ngomgqibelo uzabe kwakusasa emalibeni ye-Athlone Cemetery koBulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Isabelo sechitungwisa ebandleni leMDCT sesikhethe abantu abazasimela kukhetho lokudinga inkokheli emhlanganweni walelo bandla omkhulu oweCongress. Sibikwa sivumelene kodwa ukuthi umkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai, umsekeli wakhe uNkosazana Thokozani Khuphe, umgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo kanye lomsekeli wakhe umnumzana Morgan Komichi kabasoze bancintiswe kule iCongress ezaqhutshwa ngenyanga ezayo kaMfumfu. Ezaqhutshwa lesi sigaba sibikwa njalo sikhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ancintise engunobhala jikelele esekelwa ngumnumzana Thapiwa Mashakata. Unkosikazi Teresa Makhone ubikwa ezancintisa njengomgcini ingcebo. Umnumzana Douglas Monzora wabiselwa esikhundleni sakhe sokuba isikhulumeli saleli bandla.
Izabelo ezilichomi zibikwa zingakaphumi lamabizo abazancintisa esikhundleni ezijiyeneyo. Umeli weBulawayo iState alele ePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo ozancintisa kusikhundla somsekeli wesikhulumeli sebandla uthi lanxa isigaba sakhe singakaphumi lamabizo kulabanye abakulesi sigaba asebemcele ukuthi ancintise, okuyinto uMonzora athi ayikho emthethweni. UMakhumalo uxoxele Jonga Kantemiri weStudio 7 ngalolu daba.
Liqiniso lokho, iprovinsi yethu kayikahlali phansi ukuthi kukhethe inkokheli ezintsha. Kodwa okukhona ukuthi inkokheli ezivele ezifuna ukuyangena kuprovinsi yizo engihamba lazo, yizo engixoxisana lazo, njalo yizo ezibuyele zazongicela ukuthi ngiye kuma kuleso sikhundla. So yikho lami sengizama ukuthi ngigijigijime ngazise amanye amaprovinsi aseZimbabwe ukuthi bangincedise, bangiqambe ukuthi lami nganelise ukuthi ngihambe kukhetho lebandla lethu elikhokhelwa ngobaba uTsvangirai ukuthi ngiye kuma esikhundleni sokuba ngumsekeli kaMqeqeshi. Ayikangethuki ukuthi njengoba iprovinsi yethu ingekakhethwa kungangena abantu angasoze bangikhethe, ngoba abantu engisebenza labo abeprovinsi yibo asebekhethwe nguZulu ukuthi labo baye kuma kukhetho leprovinsi. So ngilethemba lokuthi bazangena, njalo bangangena sebezangikhetha ukuthi ngihambe ngiyokuma kukhetho lethu lweCongress. Kubalandeli lebandla lethu leMDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai, mina uThabita Khumalo engisuka koBulawayo, ngilesifiso sokuthi ngiyengena ngibe ngumsekeli kaMqeqeshi webandla lethu leMDC. Engilithembisa khona ukuthi ngizanelisa ukuthi ngifikise imibiko eyenzakalayo kubandla lethu, okwenzakalayo elizweni, njengoba lonke lisazi ukuthi kathesi ilizwe laseZimbabwe liphakathi komlilo. Isikhathi sesifikile ukuthi ngifikise amazwi kini, lihlale lisazi okwenzakalayo, lingalandi lokho elikuzwayo okwamanga, ngoba esikhathini esiningi litshelwa amanga lingatshelwa iqiniso ngokwenzakalayo.
unkosazana Thabita Khumalo ngumeli webulawayo East edalele parliamente ubexoxa ecingweni lojonga Kandemiri we Studio 7.